Yebo isimo sibi kakhulu ngokuba ezinye izibhedlela kazisela mbheda yokuthi abantu balale khona. Singakhohlwa ukuthi nxa sikhuluma ngombheda kasitsho umbheda wangekhaya lo, sikhuluma ngombheda olezinto zonke zesibhedlela ezifaneleyo. Nxa umuntu edinga iventilator abe leventilator lazo zonke izinto ezingakalayo ukuze akwazithola i-oxygen lezinto ezingamncitha aphile. Ngakho ke akuseneliseki endaweni eziningi ukuba abantu bakwazi ukuya esibhedlela fice ibheda bathole ukwelatshwa ngesikhathi efaneleyo ngendlela efaneleyo. Njalo isimo sibi siyasiba sibi kakhulu, kuyadingeka ngempela ukuthi lungi lokho singaphelelwa ngabantu abaneke kakhulu, abantu kabaqaphisise ingozi ikhona kakhulu.
Inani labantu abahlwatshwa ijekiseni ye-COVID-19 khanya lokhu lisehla, kodwa uhulumende uthi yena amajekiseni la ayenela kawasilele. Wena ukubona njani lokho okukhulunywa nguhulumende?
Iqiniso yikuthi ama-vaccine aweneli abantu, malutshwane kakhulu, abuye aphele. Uzananzelela ukuthi banenge abantu abafuna ukuthi bathole lokho kuthiwa yi-second jab, ukubuyela bayehlatshwa ngokwesibili, kodwa akakuvumi. Bayazama bangatholi ukuhlatshwa sebelokhu belile. Bakhona njalo abafuna ukuhlatshwa ngokokuqala, abenelisi ukuthi bathole lawo ma-vaccine, leyo mjovo efaneleyo, lawo majekiseni afaneleyo. Ngakho ke ingozi sesekhona kakhulu, kubangwa yikuthi ayashota la amajekiseni akhona. Uhulumende lokho akukhulumayo siloqiniso, yebo kambe kuyangena lapha lalaphana amajekiseni, kodwa kaweneli lokho emalutshwane. Kuyadingeka ukuthi bathenge kunengi ngoba abantu bafuna ukuthi bayehlatshwa, kodwa akutholakali indlela zokuthi bahlatshwe.
Wokugcina, ungasitshela ukuthi bona abantu bakuthatha yini ngendlela kumele bakuthathe ngayo ukuzivikela ukuqhelelana lokunye okunjalo, bakwenza yini?
Abantu sifica ukuthi bayimkhakha emibili. Kukhona abantu abazisayo ukuthi kule gciwane le-COVID-19 elidinga ukuthi bathatha amanyathelo okuzivikela, okubalelwa khona ukuthi benze i-social distancing, basanitize, bageze izandla, bazivikele ngokungahlanganyeli abantu abaningi, bahlale phansi nxa kungela lapho bangaya khona. Yonke into ekhulunywa ngabezempilo le-World Health Organization bayilandele. Kodwa-ke njalo siyathola abantu labo abangakholwayo kwanhlobo, okutshela ukuthi vele kayikho i-COVID, okutshela ukuthi uhulumende udinga imali nge-COVID, okutshela lokhu lalokhuyana. Abanye ngabathi kungcono mbulawa i-COVID kulokuthi ngiyehlatshwa. Ngakho ke bahlangahlangene abantu ngokuhlukana kwabo, kodwa kuqakathekile ukuthi sikhuthaze abantu ukuthi abahambe bayethola ukujova, ukuhlatshwa, bavikeleke. Lakube singakwazi ukuzasebenza ngendlela enkulu okungakanani, kodwa ukuhlatshwa siyakubona ukuthi emhlabeni wonke kuyanceda kulokungahlatshwa.